Ikudibana njalo uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami lama mfowethu ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala ngibona ingane khonokho abantu nje wonke umuntu ukuthi uhlanga lo dube lenjakhe laphana la sebengazimela ukuthi bafuna ukukhankasa la ngoba bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena ikhansili kumbe bafuna ukungena ephalamenti kumbe bafuna ukungena kupresident. Kukhanya umuntu wonke osekhaya into yeZimbabwe nje wayeyisa. Isingane isiyihlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu usengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili ngibona ingane lungokhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazwe akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu nalawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi la ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yithumi kumbe sibe bangaki singakhankasa lathi sizime lapho ngoba abantu bonke njengabafana benkombeni bejala ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumetheka ezinuka amakhulu kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba babona ukuthi hayi umuntu usengazimela nje yedwa lakhe ekuzamela kho into lokho kusizimabi.
Gcina kubangelwa yibugcwala kwamabandla khona lokhu kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibona mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la amabandla amaningi akhona wakathesi sesiza kubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi ngasokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukuba nayo banominate kumbe kube khona emthethweni ukuba nayo bekhona ngathi uma-ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimisele leyo sibili ukuthi bephume ngalokhetho beyefaka uxa elizweni lomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani ethi baba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono ibandla leZANU-PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuze likuluze lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana bona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla leZANU-PF kuma constituents ayehlukeneyo especially emathebeleleni. Kukhanya konke ilizwe akula ngitsho indawo eyodwa lapho abaswele khona umuntu onjani ozayinikela iZANU-PF. Lokho kusho ukuthi abantu labasekeli bayabuza lapho abavela khona kuma-structures kumbe ngamawadi noma-province kumbe kuyini bakubona ukubona hayo uyinto lokhu kunomhlonzo okuya phambili. Kukanti i-MDC kathesi kungani basaphethwe yinto yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kunganokungenza ngibona ukuthi hayi ibandla leZANU lapho ngoba kusho kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazashiya bayalutshana bazavota kodwa babe baningi kulabo MDC abazavota.
Lo ke bekungumnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilazo.